Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethandaba we-Constitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwe-delimitation.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezukena kwazo zonke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni izolo elengise izandla evela emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uCharles wakwelebhelithane.
Sibonile osomabhizinisi be-England abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ukubuya uzovula amankampani abo la. Sabona ehlangana lolowa ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair.
Ibandla le-MRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa asevumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi amadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe, bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka, bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwe-delimitation ukuze libone ukuthi lingathatha nyathelo bani. Umkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Douglas Monzora utshele intatheli zindaba izolo eHarare ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi ukuthi bayasisola kakhulu ngoba silozombusazwe wasengezelela esithi abasuze bakhawule imizamo yokuthi ukhetho lwenziwe ngokusemthethweni njalo okumgceke kungela kugqilibezela. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezukena kwazo zonke. So okumele abantu bakwazi njalo bakubona ukuthi besiqondile ukuthi udaba lwethu alulahlwanga ngoba kuthiwa into esikhuluma ngazo ziseceleni kwe-constitution. Balahle nje ngalokho esikuthi ngama-technicalities, okutsho ukuthi belahla ngezizathu thizeni ezingelani lodaba kade silulethe emthethandaba, kodwa ezimayelana lokuthi izindaba zomthetho zihanjiswa njani. Njengokuthi bathi bona into kade sizikhuluma ababona ukuthi bona njengomthethwandaba ophezulu kule nto abangazikhangelisisa bazihlolisise ezingenza ukuthi bafise ukuthi bangenele ekuwephulweni kwesisekelo sombuso welizwe. Kukathi thina siyabatshela ukuthi besibatshela ukuthi akubelanga balinde umthetho uze wephulwe, kumele bavele bakuvikele lokho. Noma upresident bengakayenza ukhetho noma ukhetho belungakayenzakali, bekumele nje bavele bakuvikele ukwephulwa kwamalungelo abantu ngaleyo ndlela.
Manje ngokubona kwenu, nxa kuyukuthi ukhetho luzaqhubeka luyenzwe phansi kwe-report yona le i-delimitation kade lifuna ukuthi yesulwe, libona ngani kuzahamba njani? Kulakho yini kuba labanye abazahamba emthethwandaba bekhonona ngempumela ngokubona kwakho?
akona tesizayenza ukhetho siyayakile bese vele silungiselela ama candidates etseketha lati njengamabandla wonke ikuyiwe khona ekhetho. Kodwa siyakubona nje ukuthi zinkobe ezilenhlabathi ezingasoze zidleke kuya abantu belokhu besukuma bevuleka, iningi livulekile amehlo namhlanje ngento yenziwe i-MDC ukunanzelela ukuthi indaba nxa livelelile lensolo livele lizisukumise noma ukhetho lungakabi khona, bazasukumisa abanye singakayi ekhethweni, bazasukumisa abanye kuphela ukhetho. Kuyahlala nje udaba lokhetho lweZimbabwe luludaba olwehlukanisa abantu ukuthi bekungaba lula konke lokho ngabe iconstitutional court ivele yakuqeda ngokuthi kulandelwe umthetho ngendlela akade kumele ulandelwe ngayo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
nkulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni izolo evela kweleBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III. Ekusukeni kwakhe abalandeli bebandla lezanu PF bathi bona uMnangagwa uzathatha leli xesha ukukhulumisana lenkokheli yakwamanye amazwe ukuze ilizwe leZimbabwe lamukelwe njalo ngamazwe womhlaba. Kodwa uMnangagwa ubonakale ehlaliswe emsamo wendlu lapho kade kuhlezi abantu makhaza. Wenelise nje ukukhuluma lo wake waba inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Tony Blair lonobhala jikelele womanyano weCommonwealth unkosikazi Patricia Scotland. Yena omkhumbuze ukuthi kumele alungisise ezamalungelo kaZulu andivana amukeleke kulinhlanganiso. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usuke lapha esiya eBritain ngemva kokunxuswa inkosi uKing Charles III ekugcotshweni kwakhe ubukhosi bakhe. Uhambo lwakhe lusuka lapha ejonge ukuyaba ngomunye walabo ababe bekhona bewitnessa ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Akulokunye kodwa ekhona ngale sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ukubuya ukuzovula amankampani abo la. Sabona ehlangana lolowa ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair, sabona ehlangana lomama uBaroness uScotland onguye umabhalani jikelele oweCommonwealth. Konke lokhwana ngesilungu babiza bethi ngama-side show ento abevele elandile ekuyabona ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Yikho phela kodwa kunye lokhu lakho kuhambe ngendlela eyiyo ephambili njalo evele eyiyo esidingisayo. Njalo okunye okuqakatheke kakhulu ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi kona ngemva kwe-land reform ngo-2000 kuzofike namhlanje, so yiminyaka engamashumi amabili lantathu, which is 23, besingela budlelwane bona lobo ukuthi bona iBritain ingasinxusa entweni zabo, ngoba phela ukugcotshwa kwenkosi ngale kibo yinto eqakatheke kakhulu ngesiko labo. So khonokho nje ukuthi bona usiwe kutshengisa kubantu hayi sowuncibilikile sowukhulumeka, ngoba iZimbabwe yona ehle yadeclare yathi kona sifuna ukuthi kona singabi ngumuntu ozondlala lomunye umuntu lapha elokuzeni emhlabeni, kodwa sifuna ubana sizalane labantu bonke.
Kodwa ngokubona kwakho kuqakatheke okunganani ukuthi ilizwe leZimbabwe lingene kunhlanganiso ezinjengabo Commonwealth, njengoba sisazi ukuthi eleZimbabwe lisayirodi laligxotshwe kunhlanganiso ezifana lazo nezo zalafakelwa lama-sanctions kodwa laphumelela lilo mnotho oqinileyo. Ungathini wena ngalokhu?
Akula into embi ngokuthi iZimbabwe ijoyine inhlanganiso zonalezi enyabo Commonwealth, njengoba ngingatsho maphambilini iZimbabwe ihamba ile nkulumo yokuthi kona we want to be friends to all and enemy to none, ukuthi una sifuna ukuthi una sidlelane nomuntu wonke singalwi ngitsho la yedwa. So khonokho yikho kwezuluna kube mqoka-ke kubana sibe khona enhlanganisweni zalezinjabo Commonwealth siphila sonke labanye abantu ndawonye siyakwazi ukubana even singakhangela indaba yeRhodesia befakela ama-sanction kodwa phela babeyi-keep and kin kwakungabantu bane babangeke bababulala ngoba siyakwazi indlela amakhiwa athandala ngayo labantu babo ungakhangela even nxa kuthiwa kufuna ukuba lo budlwangudlwangu baphanga nje bathatha abantu babo bebanakekele ngoba bona kibo uswela komuntu wani kuphela wabo yikulahlekelwa kakhulu so asonto emangalisayo yikubona even ama-sanctions ababewafakelelana kwakulezi ndlela ababekwanisa ukubona bawabhaste ngawo just yakubona lathi sinje sibe khonapha noma besikuma-sanctions labo abe-Britain labo-America besiloko sisila ngenxa yokuthi amanye amazinyabo China bebeloko besincedisa nangabe baceleni labo-Russia yikho okuthunyayelwa i-Second Republic ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa selivumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa. Ibandla leli lithi ibandla leAfrican People First libe lomhlangano izolo lomphathintambo ezenzakala elizweni leSouth Africa. Umnumzana Aaron Motsoaledi bavumelana ukuba abantu besigaba seMandebeleni abanama-permit asephela kumbe asezaphela umsebenzi kuzamele bayowavuselela kundawo zama-kiosk aselungiselelwe ukwenza lomsebenzi. Unobhala jikelele webandla leAfrican People First unkosikazi Julie Pillay Mbutuma uthi uMotsoaledi uveze ukuba abantu bakomthwakazi kuzamele bagcine amareceipts okuvuselela amapermits azasetshenziswa ukuthi bengazabotshwa bengahlangana lamapholisa. Uphile uthi njalo sokuvunyelwana ukuthi abantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwa kwele South Africa abasebele minyaka elithumi lasithoba minwe mbili 18 kusiya phezulu balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Abadabuka esigabeni sikamthwakazi abafuna uncedo bakhuthazwa ukuthi baxhumane loPhile kunombolo zeSouth Africa ezithi 0742224161. Lezi nombolo lizazithola enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi lethu leVOA Indebele. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMRP umnumzana Velile Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya. Kungakho ke phakathi kwehlelo lwethu leInternational Lobbying ukuthi sizwakalise ngodaba lwakomthwakazi siye sahlangana lebandla leAPF eliyilona ke manje esisebenzisana lalo ikakhulu sikhangeleke ngendaba yokuthi kusizwe abantu bakomthwakazi abalapha eSouth Africa ikakhulu kukhangelwe udaba olokuhlala kwabo lapha oluhlanganisela amaphepha namapermit okuwona ke abangabagunyaza ukuthi bahlale belapha. Njalo ke siqopheke sikhangeleke ukuthi ke kungabi nokuhlukunyezwa kwabo ikakhulu sikhangeleke ngezinye inhlanganiso ezingabe ke zivikela ke ubuze kumbe isizwe seSouth Africa kodwa ke indaba yakomthwakazi sizama ukuthi siyilethe ku South African community ukuthi ke ibe yispecial case na mala ngabe kukhona ke okukhangelwayo kodwa ke udaba lokomthwakazi balukhangele ngendlela eshiyeneyo.
Manje khona ukho elifuna ukuthi likwenze into esiqalisile na kumbe khona kuyaqala ukukhulunywa phansi ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi selikusibanga si.
Yebo kuluhlelo oseluqalile lolo ke uhlelo lolo lwaqala ngokuthi ke kuye kwaba nokukhulumisana phakathi kwebandla le APF lapho ibandla le MRP elahamba la yafika ke eThekwini lapho kunama office ye APF saba nokuhlala phansi sathatha mhlawumbe 8 hours xoxisana ngendaba la ngodaba lokumthwakazi nokuhlukumezeka kwabantu bakomthwakazi kwase ke sasuka ke lapho ke ngokwehlukana ke saqala ukuhlela ke umhla ka 1 May lapho esiye samhlela ke sekunama stakeholders amaningi ashiyeneyo saluhlela ke lolu hlelo lwaphumelela kweza abantu abaningi bakomthwakazi ababuya bazohlanganyela kulolu suku kwaba ke nomthandazo owaba khona ke owaphethe ngubishop Comfort then ke kwaba nezikhulumeli ama stakeholders ashiyeneyo kakhulu kwezepolitiki nobukhosi nabo bakhuluma ke obakomthwakazi kuza kuba na nemiye imihlangano ezaqhubeka isenzeka mhla ka 7 lapho ke SES ahlala nebandla le APF saxoxisana futhi kabanzi ngehlupho nangalokho okukhangelelwe ukuthi ke ma ebandla le APF lisiyaxoxisana labo zakwabo lapha ke South Africa ye iminyango eshiyeneyo ikakhulu ke ezepolitiki ukuthi ke bahambe bephethe udaba oluthini so baye baya namhlanje ke mhla ka 8 ukuthi ke baye xoxa ngalolu daba bayile ke eminyango weze Home Affairs bayahlala ke phansi ke nomhlonipheki ophethe Home Affairs uAaron Mtsaleti kwaba nokuxoxisana ngalolu daba bephothula ngodaba lwakomthwakazi
zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo lamanye amabandla kumbe inhlanganiso elifuna ukuthi lenze inhlelo ezifanayo
njengepolitical party Mthwakazi Republic Party masikhangeleke ukukhulumisana nezizwe zonke esithi international lobbying sikhangelele ukuthi ke sifikelele ke bonke kumbe zonke inhlanga kumbe ama organizations angabe ekhona afisa ukuthi alalele eze udaba lwethu njenge APF.
Alo ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Home Seekers for ED isikhuthaze uhulumende ukuthi abele uzulu emadolobheni umhlabathi wokwakha izindlu. Iphephandaba le Chronicle lilodaba lokuthi uzulu kasabanjwa ngumthetho ukugqoka ama-mask kodwa umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukuthi uyafuna ukugqoka kumbe hatshi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakazi labalaleli, hayi siyabonga izindaba, hayi ngimzwile uMagalela Mafasibanda iphawulithi yabantu besindebeni ngabehlisa umoya bebambane bukhithizane. Ya, yena umbono omuhle impela, kodwa ithi kuyahlupha, kuyahlupha ngoba laba abantu uMagalela Mafasibanda baseHarare le bona vele bazitshele ukuthi bona yibo abaphathayo, anishabona into yahle yamotshakala fanafana ngeyunithi kudivele bona yibo abakhokhelayo yonke inhlanganiso nje ibe bawukhokhelayo abangapha emhlukuni besindebeleni bahla labe amasekeli unje lawo Magalela Mafasibanda udivele awusoze ube isikhulume se-TPC uzadlala uyisekeli akuzuye kufa kumbe kuzeke uzuye uyitshiye leyo TPC ujoyinele elinye ibandla uzama lokhu uyisekela ungaze ingene kamonzo ungaze ingene kabani ezinto eyikhokhela umuntu waseHarare uzahlala kuphela uyisekela. So kanti ungapha emathempeni ndabona abantu abakhokhelayo yini anisole siyazi thinga ukuthi umbusi uyatshintshwana sesibone ngoba America betshintshana abantu ungena obhaba abantu abamnyama sesibone South Africa batshintshana imibuso kanti ngale khe eZimbabwe kuthi akudinde umhlobo wane wophathayo lo muntu umhlobo wophathi yini yikho sokukhoza ukuthi abantu bengazwani MRP ijayi ngolo lathi sizimile sona siziphathe ngabo nabo beziphathe ngabo njengoba bethanda ukuphatha. Siyabonga.
Sanibonani bantu bathithile njani ngezindawo hhayi siyakubona lokho okuzisa ubuhlungu okwenzakalela izweni lakithi.
Hhayi mina ngihlezi ngiyala ngithi iZANU-PF ngeke ngeke litshintshe ilizwe lakithi, laba abaselfish too much inhliziyo zabo zimbi kakhulu abantu labo asoba abantu abangalungisi izwi libya ngoba into yonke bafuna ibonele kibo into yonke phela azilihlazo uma ungakusizwa ukuthi umntaka mgabo la maplaza ngu21 uthi yabheka imizwi ukuthi linjani akuzuzu ubuhlungu lo ubuze uzibuza ukuthi abantwana bakamnanga ngabo nabalengathi amaplaza 21 ah lokukuya yazi ukunye kuyamandla kanje inotho ukuthi banotho kungakanani ah kodwa bayiqedeni izwi lezimba ah balibulele impela baliqeda dududu liphelile izwi lamaphoyisa lamasotsha athunywayo ukuthi ayebulala abantu ahlukumeza abantu balani bona bahamba becela amadlisi gabala mota bahamba ngenyawo bahamba ngamabhayisikili ubathini bona mawesizwa ukuthiwa umuntu ongakaze alwinto ongawazi ukuthi umbhobho uphathwa kanjani amapulasi angu-21 bona behamba becela amalifti suku zonke phezu kokuthunywa kuthiwa bayebulala abantu phezu kokuthunywa kuthiwa bayebopha abantu amaphoyisa lamasosha la angithi uyabona ukuthi vele amaphoyisa lamasosha azahluphekeza yekufa beprotekta abantu abatshontsha imali begcwalisa ezindlini zabo omnangagwa lapho
ngitshona njani istudio ngitshona njani istudio abalaleke libali lami i-audio yamba yithi hambe suku zonke ngihlala lokhu engifaka nje ngifuna ukuthi ngigcizelele mayelana ngendaba kamnangagwa yokuthina sivela e-Britain sivela kuyaphi sivela kuyaphi benza ama-mega deals kunini ama-mega deals ayakhulunywa ngawo kusukisela ngena 2017 wagijima ilizwe amazwe wonke akula nto abuyelayo namhla 2023 akula nto abuyelayo yikuzivakatshela nje kuphela
nani njalo bantu bakithi kini lonke mahlaba kini lonke mahoveti nanzi izindaba ke lonke likhuluma ngawo amaplaza akhiwa ayenzeni kalilawo likonza kini ke mahoveti lonke likhala lithi ye bantu bakithi asidwelanga ukuthi omnye kunothi omnye sifuna sonke siphakameni silungiseni izwi lethu njengokuba sayesilile sayesithi kulabo lokuzeni amalokuzeni labo obhushwa kanti lithi obhushwa bana besebenza labo bebuya bezosithathela bebe ngobhushwa bethathe yonke into zibe ngezabo so akelizabe iplani siyalibonga
studio 7 linjani siyaphila ngasonke siyathokoza inyuzele simayo zinhle kachela abantu babambane ungacajani ama-opposition njengalokhu bechasisa inkokheli laphana ulwa kawusebenzi lokho kufanele ukuthi sibambane sibe ngabantu abakhuluma zulinye ngoba singama-opposition siyenze into siqinile ukunqobe singayenze ngathi yizana lefuna ukulwa sende ubulala abantu yenze ngelene kodwa ke ivoti vele nginto efanele ibe khona ngoba izalo lifuna one party state yefuna ukuthi nganze kungavota kube one party state yona le yenziwa ngosmith babethi bakhupha yona kodwa ke bona bafuna yona hayi asibambaneni sekuyiwa khona emavunye yabo
linjani ku studio 7 hayi siyajabula ukuzwa indaba ezimnandi mihlanga emihlanga iqhubekelani phambili lingakhathali ukusinikeza zona izindaba mina bengithanda ukugcizelela baka studio 7 ukuthi kukhona imbono emihle kakhulu ebantwini khona lapha but kwesinye isikhathi uthola ukuthi aliyidlali emoyeni imani ngokudlala imbono yabantu ababingelelanayo mani yabo kumbele ivule indawo yabantu ababingelelanayo uthola ukuthi umuntu uzokhuluma nje ebingelela umbingelelo uzibani umbingelelo uzibani umbingelelo uzibani wami kanjani njani lolu hlelo ngolezindaba size imbono yabantu manje kuyavotwa sifuna ukuzwa imbono yabantu kanjalo nje okhuluma ngomshoza ngokuhlala South Africa ngiyabonga
yebo makhuluma silapha igama lami khona Gomo uma ngasekhaya lupani labantu akwabona ku-41 ye siyaziva izindaba zimnandi zivela kubo sevu lola ikhulume lakhe ilizwi funa livakale phakathi komphakathi ye ya kulalo ndoda lo ovuka ekuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igungu yake lo hayi ukhuluma iqiniso qiniso lihle uthona sisithi mashona siwa bani umbuso ubandezela izanu asipheni izanu asipheni izanu bantwana bekhaya bantwana abahle asipheni izanu izanu yephu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka izimali emali ayiboleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahlekahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahlekahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona basela yona i-2 rand abanye bona basela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu abantu bezanu behluleka phumani embusweni siyalicela get out liyehluleka akulamzame luzamayi 1 alinasihawu futhi labantu sengithi ngaphakama le-audio izwakale niyabona
Shalale, zimbindawa madoda lapha empilweni. Uhlupho esinalo ukuthi sonke singabantu esizitshela ukuthi thina abanye abantu bayenziwa nguNkulunkulu wona, abanye abantu bayenziwa nguNkulunkulu. Sonke singabantu bakaKristu. Then kulokuthi kulento eyenzakalayo egcina isiyafaka ukuthi abantu bengazweli, bengadlelani, begcina bengazwani. Ngoba ma ukhangela omunye umuntu umkhangela njengenyamazana, kuba nzima. What I'm talking about? I'm talking about respect to each and every individual, a creature of God. I creature kaNkulunkulu niye umuntu wonke. NgakaNkulunkulu uhlonipha ubuntu la ukuzihloniphe. Ngoba nyezwa nje labantu uzokuthi ubani kodwa mayethekisa umuntu umthekisa ngefoni akamkhangelanga wangamthi ungayikuye emtshela direct kulokumtshela indirect. So mina into engizamayo lapha ngithi bantu bakithi, ake sihlonipheni umhlaba, ugcine ube ngumuntu ozathi noma uzihambele uhambe ungalavalo, uhambe ungesabi. Ukuthukana is not politics, that is a radical thing, futhi engasozi kuncedisa ngalutho. Wena uzifakele i-stress mahala. Ma ufanele ufuna ukukhuluma ukuthi abantu belizwisise, don't talk about tribe. Lokwana kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi abanye abantu omunye umuntu ekhulume lolu limi wona ongalukhulumiyo, omunye la ekhuluma ulimi lolu ongalukhulumiyo. Kodwa zonke izidalwa zikabani? ZikaNkulunkulu. Lapha ngizama ukuthi lani bantwana abancane ma likhuluma ngepolitiki lingakhulume uzoso kungena le nhlamba. Inhlamba vele yakhe ayakhani ngoba ayiyakhile ukuthi inhlamba. Inhlamba iyakhulu inzondo. Izondo ma isikhona liyagcina lingasezwananga. Umusa wenkosi uJesu ahlale kini. Udumo nofefe lobudlelwane omunye uhlale kuze phakathi yami.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Izikolo zivuliwe okwehlandla lesibili izolo, imbadalo yemfundo sokuyindaba egudwini njengeminyaka yonke ngemva kokukhuphuka kwayo yonke into, njalo lezikolo sezikhethe ukuphawula imbadalo ngemali yakwelemelika, ikanti abazali besemukela iholo ngedola leZimbabwe. UBathabile Masuku usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UMnumzana Sibongumusa Dube olomntwana ofunda ihlala esikolo kumbe ibhoda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Izikolo kazicacisanga whether kuzaba lama visiting fee loba kazi ukuba khona, bazasazisa in due course, but ama-fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge-local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akulamali yokufundisa abantwana.
Anti-challenge engibelayo ukuthi ama companies baphuzile to pay us. Now izikolo sezivula so kumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network. Izikolo vela zivuma ukuthi umntwana angene engabhadalanga fees. Ngapha emsebenzini yakufuneka, ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumele owayenzelwe umntwana akwanise ukuhamba esikolo, lento zonke ezikwanileyo. Ngapha inflation ichayile, imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali uMnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe-COVID-19.
Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele, sengamalanga apheleleyo angamahlanu, okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo, njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele, labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda koBulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Ayo kwathi temu izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo, and then esikolweni hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esithe singakabhadali ischool fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini ischool fees. Hayi bazingele kuhle sibila abantwana esikolweni kuli temu, akufanani lakwezinye indawo batsho baxoshe ngelanga lakuqala kuthe kuyelana abangabhadalanga kodwa athesayi bazingenela esibili. Ukuthi
unobhala ugatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisani Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo, ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo, ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile esigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalelisayo ngisithi asibaneni kusasa ngasikhathi sinye. Kumbe abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30.